So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Namukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 3 Nhlolanja 2023 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, iyanda inkuthazo yokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa engasayini umthetho olawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo osubangele ukuvalwa kwezinye zazo Private Volunteer Organization Amendment Bill.
Ukuthi umthetho omubi akunamuntu okudawuthayo lokho, kodwa okuthi singathi engawusayini vele kuyibo abawulethayo, ngibona ngazathi siyabe sizikhohliwe.
Udaba loluhlu lwabavoti i-voters roll lulakho na ukudala ingxabano kumphumela yokhetho oluzayo.
Amabandla amakhulu akhona akankasayo kulo mkhankaso ngelethu kanye nelezanup f kuqakathekile ukuthi sihlangane sibonisane ukuthi njengama-major players thina singafuna ukuthi lo mdlalo udlalwe njani.
Kambe bazabuyela ngobuningi abezimbabwe abazaphelelwa ngama-permit okuhlala kwele South Africa na?
Because akuzukusize ukuthi abantu babuyele bayohlala orwebhanda phakathi kodlame lo abenza ukuthi babaleke. Isinto yomnotho abantu bangazama ukuthi baziphilele, isinto yomnotho, but into emele ilungise ingaba yinto yodlame.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Iyanda inkuthazo yokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa engasayini umthetho olawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo i-Private Voluntary Organization Amendment Bill ukuze ibe ngumthetho ogcweleyo kulandela ukupasiswa kwayo lidale le-Senate ngolwesibili. Abalwela amalungelo oluntu bathi lumthetho mubi kakhulu njalo bathi upha uhulumende amandla okuvala lokuhlukuluza inhlanganiso ezizimeleyo. Bathi njalo ezinye inhlanganiso ezilako ukuthintwa kubi ngumthetho lo zigoqela eziphathisa uZulu odubekayo lezilwela amalungelo oluntu. Uhulumende wazise ngeviki edluleyo ukuthi uvale inhlanganiso ezizimeleyo ezingamakhulu phose amathathu 291 ezehluleke ukubhalisa kutsha zilandela lumthetho ezibalisa iGyros Jiri ephathisa abakhubazekileyo. Abantu bathi uMnangagwa kumele ekele ukusayina lumthetho ngoba uletha udubo elizweni. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo loluntu eye ibheju likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ukuthi umthetho omubi akunamuntu okudawuthayo lokho, kodwa okuthi singathi engawusayini vele kuyibo abawulethayo, ngibona ngazathi siyabe sizikhohlisa. Obaba laba ngabafuna ukuthi besebenze bengakungabi nomuntu obamonithayo, begange ungabi nomuntu obasolayo. So yonke imithetho kunzima ukuthi esiseke ukuthi imithetho eminingi bahlala bengayisayinanga. Imithetho eminingi yonke bazayisayina ngoba amalungelo oluntu, ama-organization odekhangela i-promotion deprotection yamalungelo oluntu bafuna ukuwavala. So yiso isizathu esingameza kube nzima ukuthi engawusayini lowo mthetho ngoba abafuni ukuba accountable.
UMongameli Mnangagwa labanye bakhe kuhulumende lakuZANU-PF bathi lanxa nje likhalakhala ngalomthetho akula kubuyela muva ngoba bazama ukwenqabela inhlanganiso abathi zigangile esebenza zizimele ezilakho ukungenela kumsebenzi yokuletha ukungahlaliseki elizweni.
Akunanhlanganiso egange njengeyabo. Uma ukhuluma ngokuganga, inhlanganiso egangile yaqeda abantu elokhu ihlukumeza abantu esiqede lelizwe yabo. Kwavala nje ukuthi kungabi lama-voices akhuluma ngokuganga kwabo. yiso isizathu sokuthi befake lo mthetho athi ukuthi kuthiwe kulenhlangano esezidangile
phezu komthetho omusha lo elithi uncindezela inhlanganiso ezizimeleyo. Kulo mthetho obunjwayo inguquko elethwayo kumthetho wezokhetho okuyinguquko esolwa ngabaningi njalo abathi kayeneli, kuzoba lo mthetho osowafakwayo osebenzayo owemopa owathatha isikhundla sephosa. Sesibonile abebandla le-TCCC abaningi bebotshwa phansi kwalumthetho. Uhulumende kaMnangagwa siyazi utshona esitshaya isifuba ngokuthi ubusa ngcono kulo uhulumende kaMgabe. Yebo kunjalo.
OkaMgabe kulomahluko lo US ziyaphesekthini bonke ubuzi bukaMgabe laba babuphesekha. Hayi lo US lowo akunanto etshintshileyo isiya ebuhleni kusuke kubili kunjengokusuka epanini siyeziko ngalo mbuso ka-Emerson nabafana bakhe.
Akhona amazwi ongathanda ukuwafikisa kuye uMongameli Mnangagwa phezu komthetho we-PVO bill lo wenhlanganiso ezizimele?
Hayi vele okuliqiniso ukuthi umthetho lo bangaze bewusayine akutho ukuthi ilizwe lethu lizathuthuka. Bona kuphela kodwa kuzevumele ukuthi kuthiwe njengoba izitha yalelo ukuthi kube le-democracy abavumele abantu bethu abakusolayo lapho abakwanisa ukuthi beqondise khona beqondise. Kodwa lokhu ukuthi bayanqindezela wonke ama-voices akhuluma abangakuthandiyo akhuluma ngobuka wabenzayo kusoze kwancedisa ilizwe.
Lo-ke ngumnumzana Mbuso Ofuzwayo olwela ilungelo likaZulu engwenhlanganiso ye ibheju likaZulu.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Uluhlu lwabavoti i-voters roll lulakho ukudala ingxabano kumphumela yokhetho oluzayo. Ibandla le-CCC lithi likhulumisane lomphathintambo wezemithetho omnumzana Ziyambi Ziyambi ngalolu daba lezinye indaba eziphathelane lokhetho. Sixoxele siphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Prince Dubeko Sibanda obengomunye wequla lebandla leli elihlangane loZiyambi ngolwesithathu. Ngesizwe okunengi kuye umnumzana Sibanda.
Ngiyakholwa gande kuphakathi komphakathi ukuthi khona umnyaka lowo ngumnyaka wokhetho lwama-general election lapho kukhethwa khona ama-council ama-members of parliament kanye lo-president. And njalo kuphakathi komphakathi ukuthi khathesi uhulumende ule bill aselifake e-parliament elifuna ukuyazama ukuthi liguqule umthetho wozokhetho i-electoral act. Ngenxa yakhonokho-ke kuqakathekile sokuthe kwaba lo mthetho osufakwe eParliament okhuluma ngokuthi ama-election kufuze ukuthi ephathwe njani. Thina sikwazi ukuthi abakhankasayo abakhulu abakhona amabandla amakhulu akhona akankasayo kulumkhankaso ngelethu kanye lelezanu PF. Kuqakathekile ukuthi sihlangane sibonisane ukuthi njengama-major players thina singafuna ukuthi lo mdlalo udlalwe njani. So besilandeke ukuthi uZiyambi Ziyambi njengominister osowa introduce ibill eParliament abekwazi ukuthi lati silo cabango esilawo wokuthi ngabe ukhetho lungaphathwa njani. Yikho akade siyambonisana laye siyamnika ukuthi njengebandla elikhulu eliphikisayo kuleli lizwe thina yikho esikukhangelela ukuthi kube khona kuma-elections lawa alandelayo in terms of umthetho yilokhu lalokhuyana.
Liphethe yini udaba lwe-voters roll esizwa kuthiwa uhulumende uyala layo eyi-electronic version kumbe le etholakala ebulenjini, likhulume ngakho yini?
Voters roll gande sikhulume ngayo hathi yodwa sikhulume ngokunenge, kodwa engafuna ukutsho ukuthi asohulumende oyala le voters roll oyala le voters roll yeZimbabwe Electoral Commission. Kwesinye isikhathi nxa sikubona sikhatshana siyabe sikubona ngenye indlela. So lokho sikhulume ngakho saba lokubonisana lo mnumzana uZiyambi kade buye leqembu lakhe likhokhela kade likhokhelelwa ngo deputy Attorney General uDias ngokusane labo ngakhona ukho sabonisane ngakho saphuma lesiphume ngakho impumelelo yakho nambonakala izabonakala phakathi nakwamalanga amalithwana la
kuyini elikuvumeleneyo emhlanganweni lo
okwaqala sikuvumeleneyo kulomhlangano ukuthi ama elections esiyakiwo ngama elections okufuza ukuthi ayenziwe ngendlela eyokuthi akusoze kube nomunye oza khonona ukuthi ama election lawa ngitshontshelwe okutsho ukuthi kulezinto ezimbalwa okufuza esizilungise sise okufuza ukuthi zibe khona emthethweni eziyayenza ukuthi omunye lomunye abe lokusuthiseka ukuthi ngempela lolukhetho kuyimpumela yesifiso zezizalwane zeZimbabwe yikho esikuvumeleneyo sikhangelela ukuthi isivumelwano sona leso sizabonakala hathi kuphela emthethweni lo nxa usuthe walunga kodwa endleleni ama elections ayaphathwa ngayo elizweni
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda isiphathamandla sebandla le-CCC ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Abalandeli bebandla le-CCC balesilogani esithi kangene ujaha. Besithi umongameli webandla labo umnumzana Nelson Chamisa ngoba engosakhulayo. Kodwa izolo wenelise iminyaka engamachumi amanela nhlanu 45. Elokhu elijahana. Ke sizwe umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda echayela ihlombe umkhokheli wakhe.
Mahlabe Zulu sichayela ubaba advocate president Chamisa we-CCC amhlophe ukuthi sindoda emadodeni seleminyaka 45 years lokho kutshengisa ukuthi sezimisele njalo umthwalo wesizwe seZimbabwe sengawuthwala ngamahlombe wonke siyakwazi amaqhawe ethu afana labo bakodabengwa labo babonkomo abanye bakhona bahamba empini bengamajaha less than 16, 14 years. Ngalokho isizwe seZimbabwe sichayela ihlombe umongameli wabantu. Hathi ukuthi namhla uChamisa ngokuChamisa kuphela bathi bamchayela ihlombe njengo president umthungameli umholi wabantu noma engazange gcotshwe ngalokho mahlabe zulu sithi kakhule ezekhokhobe ebele wisdom ingqondo ezivela kwe-experience yokuphila njalo amajaha lezintombi abakhulayo siyabachayela ihlombe ngoba umfo wabo sengumuntu osele ngqondo eziqakathekileyo ezilomkantsho okwenzela ukuthi ama-election lonyaka azabuya bamchayela ihlombe baze bamkhethe ebe ngumongameli weZimbabwe ngalawa amancinyane siyabonga uJehova osiphe iqhawe elilokheli sakhula siyakwazi ukuthi kunzima ukubamba umsebenzi lo wobumongameli kodwa siyamdedicate siyamkhulekela simchayela njalo ihlombe sithi nangu umntwana weZimbabwe ongalankethe abachabi ofuna wonke umuntu ephumelele ezuzu kubelo imsebenzi imfundo ezempilo ezenotho konke jikelele lokuhlonipha amalungelo abantu sithi bayethe kaChamisa siyabonga
lathi siyabonga mnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo Ngambe bazabuyela ngobuningi abeZimbabwe abazaphelelwa ngama-permit okuhlala kwele South Africa na. Umeli weZimbabwe kwele South Africa uthi iofisi yakhe izilungiselele ukubuyisela inkulungwane lenkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ekhaya nxa ama-permit azo engesulwa ngonhlangula. Okuningi asikuzweni kuThuso Khumalo eseJohannesburg kwele South Africa.
umelwe Zimbabwe kule South Africa umnumzana David Hamazilipi uthe uhulumende weZimbabwe usezilungiselele ukwemukela labo abazakhetha ukubuyela ekhaya. Uthe sebevule ikhasi kulenjini beinternet lapho bonke abafuna ukubuyela ekhaya kuzafuze babhalise ukuqela lokubhalisa uncedo abaludinga uhulumende weZimbabwe kulolu hambo. Ngemva kwalolu hlelo kuzalandela olokuvulwa kwendawo zokubhalisa ezabelweni zonke zakwele South Africa.
Some zip holders have decided they want to go back to Zimbabwe and they need assistance.
Vanengi abalama permit la asebethe bafuna ukuphindela ekhaya. Yibo labo esithi kubo uhulumende weZimbabwe ufuna ukulisiza wozani.
Giving you the opportunity to be able to take advantage of that assistance and facilitation that we can give.
Umnumzana Hamadriti uvumile ukuthi ukubuyela ekhaya lokho kuzaphazamisa abantwana besikolo. Uthe uncedo abaluphayo lugoqela ukuphathisa ngamabhaso ohambisa kulabo abalesidingo esedlulisa amalawulo ukudlulisa impahla zabo engceleni zingathelanga lokunye. Ezinye izalwane zeZimbabwe sezemukele lelinyathelo. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Lizwe Gwebu uthi lolu hlelo luzasiza ukuthi asebexotshiwe laba kwele South Africa babuyele ekhaya ngesizotha.
Siyakujabulela kakhulu makula ama programs angaka lokhu zababalazo zizoba nzima ukuthi zizohamba njani. Okunye kwakhona yikho kwenza ukuthi abantu begcine bengahambi kakhulu okukhulunywa ngabantwana ukuthi kulenhlelo ezizwayo ukuthi batransfer abantwana from the site bakwazi abandela isikolo bengahlekanga. Mina ngibona ngani sijabule kakhulu lokho.
Umnumzana Buthelezwe Nyathi okhokhela iqembu leBoots elilwela ukuthi abaxotshwayo laba babuyele ngenhlonipho laye uthi basemukela ngezandla zombili isimemezelo someli weZimbabwe eSouth Africa.
Ngithanda ukuthi sibonge kakhulu umsebenzi lo oyenziwa yi-government yaseZimbabwe through i-embassy lapha eSouth Africa. Thina siyiBoots iBoots emelele ukuthi abantu kufanele bebuyele ekhaya isithunzi sabo sihlangene hayi ukuthi bedeportwa. Siyabonga kakhulu ukuthi embassy iyeza ne-government yeZimbabwe izama ukuthi incedisane nathi.
Kodwa-ke sinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Jabunyati uthi lo banje elemukela leli nyathelo kuyingozi ukubuyisela izinkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ekhaya kungalungiswanga izinto ezabaxotsha elizweni.
Into le imele ilungise because akuze kusize ukuthi abantu babuyele bayohlala kuwebhanda phakathi kodlame lo abenza ukuthi babaleke. If into yomnotho abantu bangazama ukuze baziphilele if into yomnotho but into emele ilungise ingaba into yodlame.
Kusenjalo udaba lolabo abaphikisa ukuxotshwa kwabeZimbabwe laba kwele South Africa luzangena emthethwanindaba ngumabasa. Ingcitshi zithi kungenzeka umthethwanindaba usesule isinqumo sokuxotshwa kwabeZimbabwe laba kumbe udlulisele phambili isikhathi sokuxotshwa kwabo kumbe uvumelane lalesi sinqumo. Melesulo 7 Etoria kwele South Africa ngutuso Kumalo.
Siyabonga Thuso. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternet lezimlife.com lilodaba lokuthi kulabantu abalithumi abathe balimala edolobheni leJegudu ngemva kokudubuka komtshina othwala amabele eziphaleni zeGMB. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi amakhansila akobulawayo asevumelane ukuthi abamabhasi lemichova kunye labathengisa imibhida lezithelo egodini lapho ukwakhiwa khona amavinkili emall. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu.
Jojo 7 livuka njalo badala. Hayi thina siyavuka nilibingelela nje lonke basakazi bethu lisiphathele umsebenzi. Ngisithi inkosi ngayilihawukela liqhubekele phambili ngomsebenzi ebesiphathele wona. Hayi kuyangijabulisa kakhulu lami laloba nje imbono yami ayisakwazi ukubala ngisakazi ukuyizibala ustudio 7 kodwa hayi kungenani siba nenge esithumelayo. Into ngiyengithanda ukuyiphola kancane lokhu siseduze lokhetho kakhulu ukukhulumela ebantwini basebinga labo okuthatha sebejabulela izano ngayisiko ulamanga lo wabo ezano okhulumeka izano abantu bebhinga izano kabayijabulele njalo bengayengeki futhi ngezano abantu kabaphume kuzano ngoba ingcolile izano into yonke nje enza kalelizweni kungenxa yayo izano lalowo beqamba amanga bethi chukusi yiyo eyenza amasanji cha ayisiyo balamanga ama-sanctions angivela kubo omnangagwa ngendlela ongakwazi ukuphatha abantu abantu balozibuse wabo yiyo nje into eqhathile khona eyenzakalayo konke konke kwenza ukuhlukumeza abantu ikho kwenza ama-sanctions so abantu ngibakhuthaza kakhulu ukuthi abantu bakithi asishiyaneni lezano siyevota sibhekile izwe lethu ukuthi limi njani sesesibheke emuva lelizwe lethu belinjani siyazi ilizwe lethu belilizwe elihle kakhulu lalobo emuva lebesiphila kanzima izinto bezikho na pathi kodwa bekulobubele kakhulu amakhampani esebenza yonke into ezisebenza kahle kodwa kwalamhlanje bhekane into kwenzakalani uyabolizwe liyabola liyaphambili ngenxa yakhe umnangagwa angibona ukuthi umnangagwa wafunda kahle kumbani kwamaphepha nalo emgwinyada wenze kwathi ufundile engafunda ngendlela ehluleka kayo ukubusa umnangagwa ehluleka ukubusa akulanti yakhe lengqondo ayimisayo kahle ugcwele ukumenemene lamanga apromise abantu kungenzakali cha umnangagwa kulanta yenzilele kwebezimbabwe laloba kuyahlanti behlala betshelwa ngedamu lebhingi idamu lelishangani wathi wathi hayibo ayisiyo zimbabwe lokhanya yingxenye yayo so elizwe lasezimbabwe umnangagwa akwenzanga lutho bantu hambani liyevota lizibonele ukuthi litshintshe abadala laba ingqondo sezigugile ukucabanga sokunzima zamanini ukuthi siyevotanini sitshintshenini bantu bakathixo ukuze izinto zonke zihambe kahle ilizwe lethu liphumelele bendihlala kahle okhuluma ngusibanda kwelokusana ngiyabonga kakhulu sokuzama kakhulu ngikhuthaza ngokuvota kakhulu into eqhathekile kumele siyenze
salibonani bantu be-studio 7 salibonani mthwakazi omuhle ngicela ukubuza lapha ebantwini laba abasapota iZANU-PF ukuthi kathi njengobana bengabantu besindebeleni kakhulu ngifuna besindebeleni abantu ababo abasebenzi kusebenza besishoneni bayisapota ngaliphi kathi izanu umbuzo wami wokuqala owesibili bonabo laba be-TCC bayakwazi yini ukuthi kwavunyelwana utsangirayo lo mgaba ukuthi akula even umuntu oyedwa wesindebeleni umele abe le voice into yenzakalayo khathesi niyezwa lapha kustudio kuthiwa amashona asevet asethatha amaplus le bethathela abantwana bamandebele bathule tu okusalayo kuthiwa bambeni neZANU-PF ini liyangapha ilizwe ngelikamthwakazi leli sithi umthwakazi kake phambili thiyalani amabele ngoba vele asizange simunye sonke asazani asazani selisitshengisile vele ukuthi alisazi alisifuni liyasizona pho thina sincengane bantu besindebeleni abakuZANU-PF alekele ukudingisa umumo obolile kuZANU-PF abantu abendigqibela bagcwele egoli bhema unyawuphe bhema insangu kodwa abezanu bayasebenza bamithisa abantu abenu linada bamithisa nini amashoda lizahamba nini kwelakibo khona lesishoneni sibizwe lani likhuluma khona nibebeyixotha alike lizinuka amakhwapha abantu besindebeleni alike licabange liphinde kule indawo ukuthiwa kusemahongola lapha kugcwele amashona wodwa asebenza amandebele akhona phana kuthiwa afundanga ama-drivers akhona phana kuthiwa bakwazi ukudrive kodwa abalama-lincense ezimbabwe ukuthi yiwuphi umthetho benze mawongo longasebenze ezimbabwe cela lizibuze lizinuka amakhwapha umthwakazi ukhona umqondisi ukhona uzaqondisa endlela enhle umthwakazi kaqhele ekugcineni ulikhonka ngiyabonga vukani
hey salibonani masangazo lo-studio 7 siyabonga izindaba elisethulela zona sisizwa njalo ngokukhunywa izanu manje esabeleni sasebhinga bethi bona abazowina ukhetho lalo nyaka iminyaka yonke le i-MDC noma ingakabi khona noma i-CCC singakabi khona benzani ukubonisa ukuthi kona bangawina ngoba behluleka kudala ucabangela abantu basebhinga namhlanje kuyini okungcono okungabonakala bekwenza ngoba izibe njeyana njeyana ibhinga njengamanje imbangela yibo abantu beZANU-PF abangafuni ukuvuma ukuthi behlulekile iminyaka yonke yona liyana akula lutho olutshintileyo asebelenzile ezigabeni zonke kakhulu ezimathebhelelenti labantu bona basuswa kwezinye izigaba emashoneni bezoletha emandebeleni bezothola isitendi emandebeleni beyakha besenzani iZANU-PF izidingela ukuthi bayivotele ezani PF akuyanto yenzayo ngeke yafayela yakhalelana ilizwe okwale ukulidiliza kuphela ilizwe liliyana ngeke yafala lo noma yinini noma yinini lo ngezani PF saseyiyo ephetha amandla ezweni lezimbabwe behluleka abantu bezani PF behluleka bayezehluleki bayezehluleka bavume ukuthi bayehlulekile nanga kwakulanto angafaka yenza ngobuhambe ezinyawo ezikayise emgabe noma zihamba ngaphandle ezinyawo eziziyana abake baphume kungene amanye amabandla lawo zame sibonte kathi kuyini okwehlulayo ngoba injengezani PF akulanto yayenzayo esiyabo 40 something years ibusa akula lutho olukhona olungcono abahambe.
Yes, Studio 7 livuka njani litshona njani basakazi bethu abahle? Hayi, siyabizwa laba abakhala ngabetshaba abantu baseMpumalanga sebengene bayakha emadlelweni eyinkomo ezindaweni zabantu bengabuzi lokuthi kuhlelwe njani kumele kuhlalwe njani. Hayi, sizathini abantu kumele sikujayeleni khonoko ukuthi vele la ukungena khona beshabi akubi right akulanto elungayo. Isolution nje khona ikuthi abantu abavotele izimeya zeMRP abavotele amakhansela aweMRP izimeya ngichaza ukuthi ondunankulu kube ngondunankulu beMRP ezindaweni zethu sivoteleni bona ibona abantu abazakwazi ukuthi beyenze ukuthi kuhlonipheke izindawo esakhe kizo kuhlonipheke izigaba zamasebhuku wethu kuhlonipheke amalayini kumbe into amavillage wamasebhuku wethu nawe izinduna zethu yibo abantu abazokwazi ukuthi bekuqhakambiselwe kube bekwazi ukuthi lezo yindawo zidinga ukuhlonitshwa ngayiphi indlela abantu thina besintwini sihlaliswa ngayiphi indlela sihlalisana ngayiphi indlela izinduna zethu zisihlalisa ngayiphi indlela lamasebhuku wethu azobakwazi ukuthi asirana ngendlela ethini asivoteleni MRP lizobona nje isolution siba khona. Yebo, ingangabi khona kukupresidential kodwa MPs councillors ngena nje uvotele MRP uzobona nje isolution kusiba lesay endaweni zethu la esihleli khona sizoba nesay.
Lawo ke bekungamazwi enulina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Kwezemelika, izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Melika zithi zikhangelele ukuba ukhetho oluzayo luqutshwe ngokuthula njalo lulethe inguquko. Sixoxele sinye isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esigabeni seFlorida, umnumzana Tamurai Gwegwerere.
Ukubuyela ekhaya siyabuyela sibikiwa kanti ngoba hayi vele thina siphume eZimbabwe singafuni ukuphuma kuyikudinga indawo yokuphephela. Nxa ukuthi sokutshintshile lokho osakubalekelayo wasike eZimbabwe, hayi siyabuyela ngoba lapho emazweni esikhona hayi indawo yokuphanda nxa sokulungile ekhaya siyabuyela siqiniso. Kodwa enye into ekhona yikuthi abanye abanaso isizathu sokuthi babuyele ngoba osekukhona kathesi ukuthi njengoba abantu besemazweni nje kanje kodwa bebelokhu belungisa besakha begcina izinto ekhaya. Ikho ke okuyakwenzakala ukuthi abantu abaningi njalo sebebile citizenship ngisho ngesilungu emazweni lapha abakhona. So ke nxa sokulungile ekhaya abantu laba abasoze beyekele ukuba izizalwane zamazwe lawo kodwa bayabe sebele dual citizen, okutsho ukuthi khona umuntu uyabe senelisa ukuthi sebenze elungisa izinto esekhaya yena engapha esemazweni, okutsho ukuthi khona umuntu engabe esengoba sebenza emazweni omabili lapha khona kathesi lasekhaya umuntu uyabe sezihambela sentana abantwana labazukulu labunye bonke akuselahlupho-ke lapha sokuyukuthi khona sokuyisiba indawo umuntu uyahamphenduka.
Njengoba uhulumende elokhu esala ukuthi abantu abahlala emazweni bavote bekhona emazweni lapho abahlala khona, uluthatha njani wena udaba lolu kule diaspora vote?
Indaba ye diaspora vote indaba ebuhlungu kakhulu ngoba ibamba iZimbabwe yodwa, singakhayela amanye amazwe wonke aseAfrika.
ibavota abantu bengekho emazweni abo la kanye khona eZimbabwe sivile abantu beMozambique nxa kulama elections eMozambique eSouth Africa kwamanye amazwe wonke bayabuya bevote embassy eHarare khona yikho ke hayi ngiphathi kahle le ndaba kodwa iqiniso yikuthi khona lo nyaka ma elections akhona lawo hayi iqiniso sibili asingeke sisitshela namanga sithi khona hayi sizayilwisa leyo ndaba size siyiphumelele ayikho idiaspora vote isavela kudala siyikhalela sicela sibanga umsindo sisenzane konke kodwa hayi iZanu PF yala sibili okwalo nyaka hayi asoze siyithole kodwa ke lokho akusho ukuthi khona akula into esingayenza kusukela vele kunakudala nakudala besilokhu sincedisa ukuthi ngendlela zonke esizenelisayo thina esingekho ekhaya esingenelisiyo ukuthi sibe khona kodwa besincedisa ngendlela zonke esizenelisayo ukuthi khona labo abakhona ekhaya banelise ukuvota baregiste labo abakhona ekhaya benelise ukuthi benze konke okumayelana nalo ndaba zokhetho ukuze iqembu esilifunayo thina esingemva kwalo lo mungameli esimfunayo thina esimfunayo ukuthi abe phaa ababa banqobe kulolu khetho luzayo kho ke hayi diaspora vote yonyaka singatshela namanga iqiniso yokuthi khona hayi ayisoze siyithole kodwa sithemba ukuthi nxa kuyukuthi kuyaba lotshintsho leyo yiyo imithetho okuzamekele itshintshwe ngelanga lokuqala ukuthi khona i-diaspora vote ivulekele kona.
Hayi, siyabonga mnumzana Tamrai Gwegwerere esigqibela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Libele mpela sonto elithukela igama nguChris Gandhi.